indaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwazi omuhle, siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngomvulo mhlaka 10 Nhlangula 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abehluleka ukuhlawula idola leMelika ezindlini zabanikazi ogoqela amapholisa sebexotshwa ezindlini eVictoria Falls.
The protection and conservation of wetlands with their ecological importance is paramount.
Masingakhuthazi ukuhlaliswa kwabantu endaweni ezinamaxhaphozi ngoba lokhu sokubangela ukutshabalala kwemifula yethu.
UZulu ukhuthazwa ukuthi alondoloze amaxhaphozi kweZimbabwe. UZulu njalo wethula okutshiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Ndingakhuthwa ngumculo kaBlessing Ngonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Abantu abahlala ezindlini zabanikazi emalokitshini eVictoria Falls ukugoqela amapholisa sebesesihluleka ukubhadala imali efunakalayo ngenyanga. Abanikazi bezindlu bafuna ukuthi kuhlawulwe ngedola leMelika loba nje izisebenzi zonke zihola ama-RTGS dollars. Bathi imali ye-RTGS ayiselancedo ngoba isigugudeke okumangalisayo njalo kayisasebenziseki. Lokhu sokwenze ukuthi abanikazi bezindlu baxotshe abehluleka ukuhlawula imali ngedola leMelika. Umnumzana Godfrey Dube omele iWange West edala lePhalamende uthi bathole nzima abantu abahlala ezindlini zabanikazi.
Iqiniso angingeze ngakufakaza kahle kahle ukuthi kuliqiniso kumbe ngamanga, kodwa kukhona ukuthi uhlupho lukhona. Lami ngiyazithola ihlupho ezinjalo. Abantu bangifonela ukuthi umuntu bengitshela ukuthi hayi ezindlini lapha sithathwa ngama US $2 MP njengomuntu osikhokhele siyenze kanjani, kodwa ngithi ngibe sesentholanisa ukuthi kuluhlupho luhlupho lusemuntwini wonke elizweni. Kungaba nzima njengo MP ukuthi ngitshele umnikazi wendlu ukuthi hayi lokhu okwenzayo kuhle kumbe kubi. Okukhona ukuthi abantu ba hola ngemali yenale esithi ngama-RTGS, kodwa nxa abanikazi bezindlu sebecharge ngama US dollar, let me say umuntu uhola 400 RTGS ungakukhangela nge-black market rate ekhona, it means umuntu lwana usethola imali less than 40 US. Now lumnikazi wendlu nxa esefuna i-rent ye-60 US, it means akusaphileki. Ngiyakwazi obala ukuthi amapholisa lawo arentile ezindlini angabanye abantu abangaphansi kwehlupho lolo, just like any other sisebenzi esikahulumende esikhona elizweni.
Singathi yes. Abanikazi bezindlu babhadalisa malini nxa sikhangele irenti?
Ngingazi abantu behlukana ama-rooms 50 US to 200 US, which means umuntu olodja ama-rooms amabili, ngithi umuntu olemuyi ingxenye kungenzakala esebhadala ama-120 to 200 US, depending on the site yendawo le size yendlu yakhona. So ngokuthi yizo ivele izimali ekade zichajwa kungakawi ivalue yemali leyi esisebenzisa abantu, kusese i-one is to one izwile imali ekade ivele zichajwa. So kwesinkathi kunzima ukuthi umnikazi wendlu ayeshe ngemalini yeneyo. Ngibuhlungu sibili ngimi kanye labantu abangamaloja abasebuhlungwini, ngiyakwazi ukuthi kunjani. But ngenxa yesimo semumo welizwe njengomuntu okhokhele ngakwenale ndawo, lami sengimaphasaphasa, angisakwazi ukuthi ngibambe ngaphi ngishiye ngaphi.
Pho idola balibamba ngaphi, balithola njani njengoba abantu behola ngama-RTGS kumamabond?
Kunzima, yikho lapho okule ndaba khona. Sisiyakwazi ukuthi ezinye zisebenza eVictoria Falls zisebenza ngemahoteleni, ezinye zikuma-tourism companies ayehlukeneyo. But now kudala abantu babethola lokho okuthiwe ngamathiphu, but now you cannot rely impilo yomuntu phezwe tip and yena esikwaziyo thina okubalwa kutsemthethweni ukuthi baholiswa iRTGS but now abanini mozi nxa sebefuna ama rent US dollar lamanye ama institute lamanye ama shop nxa esefuna ama US dollar it's not easy for anyone to take RTGS ahambe bank eVictoria Falls afika ati nitithengiselana akasoza ithole so now which means abantu akusaphileki at the end of shit uzizo sokuthwa sokulama squatter term ema kangeni
umnumzana Godfrey Dube umele iwange West edale leParliament ubekhuluma le studio 7 eseHarare kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ezibona ngenhlalakahle kaZulu. UZulu ukhuthazwa ukuthi alondoloze amaxhaphozi ngesikhathi kulabantu abaningi elizweni ababhekene lokusilela kwamanzi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe yinkokheli yakweleZimbabwe lengcwethi ezibona ngezemvelo. Omunye wabakhuthaze ukuthi kulondolozwe amaxhaphozi ngumongameli Emmerson Mnangagwa owethule lokhu ngolwesithathu kunanzwa usuku lweWorld Environment Day.
The protection and conservation of wetlands for their ecological importance is paramount.
Masingakhuthazi ukuhlaliswa kwabantu endaweni ezinamaxhaphozi ngoba lokhu sokubangela ukutshabalala kwemifula yethu nesimo esihle esitholakala kulezo ndawo njalo kuphazamisa le nyamazana.
Ingcwethi zithi amaxhaphozi enza umsebenzi omkhulu ukuhlambulula amanzi kungela nhlawulo okusiza ekwehliseni imali esetshenziswa ukuthenga imithi yokucenga amanzi emadolobheni. Lo msakazo ukhulumisane lezakhamizi zeBudiriro kuward 43 eHarare zona esezile minyaka embalwa zingawatholi lawo manzi seziphila ngageleza evelela kwelinye ixhaphozi lapho osekulomuntu osefuna ukwakha indlu. Osakhulayo uMike Zikomborero Madimutse uthi sokwachabalala amaxhaphozi kuleyo ndawo ngenxa yokwenziwa nguZulu. Uthi kuyadanisa ukuthi sokulomuntu osefuna ukufaka isakhiwo kwelinye ixhaphozi elilamanzi ahlambulukileyo.
Into eyenzakala khona lana ayimphathi kahle ngoba lamanzi ayisewathola kule drain leyo yiwo asizayo khona lapho kulezindlu lezi ngoba akunamanzi kulezindlu lezi. Kusho ukuthi lamanzi siwathatha khona lana siyawasha ngawo siflasha ngawo ama-toilets. Kusho ukuthi manje abangakha labantu angiboni ukuthi sizophila kahle khona la.
Umnumzana George Gangata isakhamuzi emzini weBudiriro 5A ngaphansi kuka ward 43 laye okhathazekile ngokwenzakalayo.
Lapha sesibona abantu abavela abangahlali lapha eBudiriro bebuya ukuzokwakha lapha emaxhaphozini ethu lapha asazi ukuthi badingani kuba thina sazi ukuthi amaxhaphozi afanele agcinwe kuhle.
Ugangata uthi kuyamangalisa ukuthi ophethe isikhundla sika-district officer emzini weBudiriro wabatshela ukuba kazi lutho ngokwenzakalayo ngemva kokuba bemangale udaba lolu kuye.
Ngokwazi kwethu isimenti bangavele befake isimenti lapho ixhaphozi lethu lonke leli liyawoma.
Unkosikazi Julia Pirini eyinye ingcwethi kwezokulondolozwa kwemvelo engumqondisi enhlanganisweni ye-Bird Life Zimbabwe uthi aqakathekile kakhulu amaxhaphozi.
Developing on wetlands is very damaging. The development that is taking place in
ukuqhuba imisebenzi yokwakha endaweni ezingamaxhaphozi kuletha umonakalo omkhulu. Osekusenzakala endaweni ezehlukeneyo eButiriro 5 kuletha umonakalo owesabekayo ngoba kuphazamisa ukugeleza kwamanzi hatshi eButiriro 5 kuphela kodwa edolobheni lonke leHarare.
Ukhuthaza umanisipala uNkosikazi Pirini ukuba baboqakathekisa ukulondolozwa kwamaxhaphozi asaseleyo elizweni.
So we are already in a water crisis. It is illogical to continue development on wetlands.
Sesivele sesibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukube lokhe siqhubeka sisakha kulamaxhaphozi kusizi ngalutho.
Umnumzana Norman Makondo, ukhansila ka-Ward 43 emzini weBudiriro uthi kazi lutho ngokwenzakala emaxhaphozini la.
The issue yokuthi nzimbo iwetland or not a wetland is sustained technical staff.
Sikhathi sonke nxa sigcwalisa abantu umhlaba, labo bantu bakamanisipala yibo abayabe betshilo ukuba kufanele ukuqhuba umsebenzi wokwakha. Labo bantu yibo abalamandla ukutsho ukuthi ndixhaphozi yini loba hatshi.
Umeya weHarare uCouncillor Herbert Gomba utshelela umsakazi ukuba kumgqoka ukuwalondoloza lawo maxhaphozi.
And make sure that as the most senior office in council, we deal with the matter as a matter of urgency.
Kumele sibone ukuba luyalungiswa ngesiphangisiphangi lolu daba, silungisise luphele lolu daba kube kanye.
Ingcweti zithi amaxhaphozi la asiza ekulondolozeni imvelo lesimo somkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-climate change. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Nanku-ke okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Ibandla lezanu-PF lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuyehluleka ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bavule amabhizimusi eZimbabwe ngenxa yobukhohlakali obumemetheka okumangalisayo. Isikhulumeli sebandla lezanu-PF uMnumzana Simon Khayamoyo uthi kulabantu abaningi ababotshwayo kodwa kukhanya bebalutshwani abavalelwa entilongweni ngokungethembeki. Lokhu kubikwa liphephandaba leThe Standard. UNkosazana Usula Mula, isithunywa senhlanganiso yamazwe wonke womhlaba jikelele ubona ngenhlalakathi kaZulu ukwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona umonakalo owadalwa lizulu lesiphepho uCyclone Idai ekuqaleni komnyaka. Kuza kwethelela njalo kwele Malawi leMozambique owabhubha khona abantu abaningi kuze kune izulu leli. Lokhu kubikwa liphephandaba leHerald. Iphephandaba leNewsday libika ukuthi isivuno sengqoloyi silakho ukwehla kakhulu lonyaka ngenxa yokuswelakala komlilo kagetsi. Le yiStudio 7 lisizwa sisakaza ngapha Voice of America seWashington. Soke isikhathi senu kwamanje sicela lisithumezele elifisa ukuthi lisitshele khona. Ngena kuWhatsApp ufithizele lapho okuthathwa khona amazwi kwesosithumezela kunombolo ethi 0120246503 18. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Salibonani bantu basakazi bomsakazi weStudio 7 khona ngapha eAmerica. Siyabonga umsebenzi omuhle lisenzela wona, belisethulela wona ukuthi sizwe izindaba ngokugcweleyo ngokucacileyo. Siyabonga kakhulu kini baba uNkomo, labo Chris Gande, labo Dube khonapho, bonke nje abasakazi bomsakazi weStudio 7. Siyabonga kakhulu ukuthi lisiphathe lezindaba ngokugcweleyo. Mina owami umbono nje yilo ukuthi hayi okwenzakala kithi lapha kunzima elizweni. Sathi nxa sizavota ngo-2018 sathenjiswa imisebenzi engu-3 million ngubaba wasesikhundleni ophethe isikhundla manje. Kodwa kuze kube lamhlokho kakula lo wodwa esiwuzwayo noma esizwa kuthiwa hayi laphana sokudojwa-dojwa abantu. Okutsho ukuthi sokuyahlala kuyinhlala yenza vele njalo nje zikhathi zonke. Ngoba kukaze singayilungiselela ukuvota singathenjiswa izithembiso. Kodwa kakuphutshi lutho. Kade sikubonayo kuphela ukuhlukunyezwa kwabantu, ukutshaywa kwabantu lokubotshwa kwabantu. Okuqakathekileyo kuyikho uhulumende kumele asenzele khona kasikuthole. Kakhulu sikhangelele ukubana ngawe silungisela ukuhluphayo elizweni, sithole imisebenzi, sithole lathi kuzincedisa njengabantu beZimbabwe. Kodwa siyabona zokugijinyela ukubotshwa lokutshaywa kwabantu nje, nokubotshelwa ukukhuluma iqiniso. kuyinto enzima kakhulu ke le yenzakala ezweni lakithi. Bakithi bese ngikhohliwe ukuthi nizitsho igama, hayi mina igama lami ngingulove mochuma ekhezi. Ngiyabonga.
Yazi indaba ngizwa ndi nginyanya indaba yezanu-PF. Andasenda uthisha lo kuthiwa ngumkhulu wamathisha osuke wathunjwa things like that. Mabe awuthi ebantwini hhayi bona bayazi nithi lo muntu lo ama-injuries uzile make umuntu ophilayo ocabangayo ongathakathi enqondweni yakhe angacabanga ukuthi umuntu angasuke ahambe ezindimaza kabuhlungu aze adakhe cacha abantu abakhe bamfuna. Banamahlonani ngoba vele isiko labo. It's their culture. SANU-PF is their culture.
Lapha bakithi kunzima, kunzima. Mna ngu-Isibanda, hhayi sesithwele nzima. Umbuso kamnankakho usehlulekile. Mthuli lo mnankakho, hhayi sebehlulekile ukusibusa bakithi. Angikwazi ukuthi zizaphila siphile njani lapha elizweni lakithi. Ngiyabonga.
Sayonani abasibambela umsebenzi wethu we-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke njalo ngiyalithanda lonke. Ngithi inkosi kayibe lani ilikhokhelele ngomsebenzi wenu omkhulu kangaka enisenzela wona. Zihlobo zami, ngithe ngiyakhala bantwana beZimbabwe, sesilahlekele liqhawe lethu ubaba uDabengu. Kubuhlungu kakhulu. Ubaba waleli ilizwe lethu leli uze walithiya vele engazanga lokukalibuse ngitsho bakithi. Heyi, siyakhala kakhulu bantwana, abantwana beZimbabwe sikhalela ubaba. Sithi lala ngokuthula qhawe lethu. Siyabonga umsebenzi omkhulu owasenzela wona lathi sisebancane saze sakhula sisizwa kulo baba uDabengu. Namhlokhu sephumule ubaba. Siyabonga.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela ukuthi lawe-ke usithumezele umlayezelo wakho ku-WhatsApp number ethi 011-202-465-0318. Sike sikhangele ezwa kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Sudan izolo ntambama afuthe ngentuthu ehitshayo abantu abatshengisela emigwaqweni besithi bafuna kube lohulumende kaZulu hathi owebutho. Sokubothwe abantu abalikhulu lanhlanu kwele Kazakhstan abakhonona ngokhetho olusanda kwenziwa okuthiwa kaluqhutshwanga ngemfanelo. URafael Nadal izolo unqobe uDominic Thiem owakwele Austria emdlalweni weFrench Open. UNadal uselezicoco ezilijumi lambili zomncintiswano weFrench Open. Uhlelo lapho esikhuluma khona labantu abajiyeneyo namhla sicoca lonkosazana Andile Mpofu owake waba nguMiss Zimbabwe USA. Wesembukisweni walo nyaka oweZim Expo eChicago lapho belolonga khona abancintise kumncintiswano weMiss Zimbabwe USA.
Ngo 2016 sasise California, ikhapho lami engawina khona uMiss Zimbabwe USA 2016.
Aha. Yes. Kusukela ngaleso sikhathi siwenzani?
Sela ngaleso sikhathi sengaba involved ma projects atshiyeneyo, ngaba ngahamba from there nga computer ku Miss Africa Washington State again 2016. And so ngareign, I had two crowns after that. Ngareign as Miss Zimbabwe USA 2016, ngaphinda ngareign njengo Miss Africa Washington State 2016. Suka lapho ngahamba ngaziza iTorch le minqalisi yebusiness kwama kuncane okuthi ayi Ilothando Creations esiyenza uIlothando ngama beads, jewelry, ama necklace awekhaya. ukucacisa bomama lamadoda. And after that ngaqeda lesikolo khathesi la sengizibonela. So khathesi ngisebenza as a privacy and security consultant ngale eWashington. Yes.
Kuyasebenzeka kodwa.
Hayi kungcono kuyancediseka.
Yeah, ngibona uncedisa futhi lamantombazane lawa. Ubancedisana, ubatshengisana ngoba.
Yes, so lami njengoba ngingumuntu amoka wa computer la yawina kuhle. So la khathesi sengincedisa la ukuthi labo nxa bekhamba phambili laphana estage bezizwengani labo sebelungiselele kwa bafika bafika endaweni lapha bazizothi labo sengani babangaba ngumuntu ongathatha ebhekisa lapha le engagcinela khona kade siphongubonisana futhi sigoza kuzime kanjani bazahamba njani, you know, everything that has got to do with the show kade batshengisa khona
namhlanje.
Ah, mina le angikholi ukuthi vele mina vele ngingafika lapha bakhona.
Kuyafiwa?
Ah, kuyafiwa.
So-ke akuvalisa abantu baba.
Hayi, lisale kuhle.
Unkosazana Andile Mpofu wake waba nguMiss Zimbabwe USA. Sixoxela eseChicago. Kuhlandla lapho sikhangela khona okwenzakala kwele Melika, sixoxa lowesifazana odabuka kwele Zimbabwe ohlala eIndiana.
Ngivelele eIndianapolis, eIndiana. Yeah, ifike lapha elizweni lase United States of America ngoJulayi ka-2010. Ngilethe umzali wami ubaba uKenan Webb. Ngase ngihlala ke ku-State of Indiana kwaze kwaba namuhla. Ngizele ngumuntu lemkhulu labantwana, ngingumuntu lami ozidadarikelayo ukuthi ingxenye impilo ingaba ngcono ngokuhlala enza kwenza ngoba.
Yes, ngathi wenza.
Ah, kwakathesi baba angilanto ecaca kakhulu. Engiyenzayo ngaphandle kotatari kakhulu okwenziwa ngumuntu onke, ngiyasebenza ngumama, ngumzali, ngumntwana, ngi-sibling. I have all my siblings here and my both parents live here. So ngingumuntu oxhaswe yifamily yami ikakhulu ngoba bahlala khona. So whatever I'm going through, they go through it with me.
Singathi ukuhlala lapha kunjani?
Apha kurayithi futhi ikakhulu nxa ngumasebenza nzima. Mina ngumasebenza nzima ibizo lami, ngisebenza kugadalala. Ngiyathwala izimota, ngiyasebenza izalukazini, angenza yonke into mna i-jack of all trades.
50-50.
Ila nto engayenziyo, okungahlela yikufulela kuphela indlu, kodwa okunye lokhu angiyayenza, akula nto engayenziyo futhi. So angicaci kuhle ukuthi ngenzani ngoba ngenza yonke into. Ngiyayenza ngumadithirika, imuli yami ngiyafida, abantu abamiyondla, abazali bami bakhona bangincedisa, all my siblings. Yeah.
Ubaba wenza?
Ubaba wami usebenza eMarriott Hotels, I think for about 15 years esebenza khonapho. Ukuba kuyona le hotel amkhonapha ngoba ubaba ungumuntu ongitholisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlale khonapha with almost nothing.
Kuwe uzokubuya ke ubaba wezingane zakho?
Ubaba wezingane zami uselizweni lase-Africa. Yeah. Ukhona ngale Africa, mina labantwana abafana bangu-2. Omunye le 10 years ezokuzala, 12 years sorry, ezokuzala usezu-grade 6 eGweru eZimbabwe. Omunye omncane ule 3 years ngihlala la khona.
So uyakuhamba uyabona ubaba?
Ngihamba mnyaka yonke mphenduka baba.
Kodwa kunjani nxa uba bekhatshana?
Hayi, amanga mabi emtino othi ubaba ukhatshana kuyahlupha. Ngiyabe ngiwukhulumela nje khonokho ukuthi lami ngincedisane nabaningi ngathi kodwa iqiniso bhuti kuthi as long as you know who you are awunidi omunye umuntu ukuthi akuphilise, aziphilisa wona wena.
Ya. So nxa sesikhangela-ke impilo iyalapha ukuthi usiyaphambilini, ubona ngazani uzagcina usenzani ngoba amathuba akhanya maningi.
Lapha ngaye ngazama ukuya esikolo bhuti ngaphinda ngayekela. Amathuba maningi kakhulu, kodwa-ke mina somuntu okhangele ukuhlala lapha isikhathi eside. Kusiyangamisa okumade ngabe ngabuyela ekhaya, kodwa-ke ngingakwanisi ukubuyela ngoba kusaningenza kulungisa. Kodwa kwakatesi hhayi ngikhonapha lami ngitatarika labaningi ngikhonapha. Ye,
hayi, sibongele kakhulu ntombi.
Sibongele baba.
Unkosikazi Esther Gwebo udabuka kwele Zimbabwe, sixoxela eseChicago. So isikhathi sezomculo lapho sixoxa khona lo Blessing Zinqonkomo osehlala kwele Austria.
Back to my roots, back to my land, back to
so blessings ngonkomo ndabuka ematopo so ndabuka ematopo ngathenda primary school ematopo primary and then ikho lapha ngiyaqala khona ukucula ucula school choir and then after attend a secondary kobulawayo esobukhazi secondary school lapho ke lapho ngacula mbijana asaqeda isikolo ngo 1993-94 ngasentshona iqembu okuthiwa insinizi emnyama ekuyilo enokwendlalo athese sayitshintsha ukuthi emnyama sekuyiinsingizi so music yamqale lapho ukuhlabela nge-professional. So nga jimi sezo 1994 sa to around Zimbabwe and then on 95 sa tatu to international so sa to Austria, Slovenia, Denmark sa recorda it best album ye to to ang Sugar Date. So ingo maye kruma ane AIDS yuta mandu wez pate zote venga mabom kushla nengo maye tumaga kule Zimbabwe yasen za sazo wa kule Zimbabwe za to a unka for Zapani Zimbabwe and then after that this is we are put back to Amazon to on 1996 touring Europe, Italy, and Denmark again. Kota futhi ni slide the first week othose kokade lesabuyele ekhaya lapho bafike abathakazelela kakhulu elidlalade sesenze njalo sasecawe no ngono sibuye sizohlala emazweni bijana ukwezothi siqhubekele phambili imusic yethu sesesifika lapho emazweni ngesasecawe ngono senze singene esikolo semusic ukwenza ukuthi siqalise ukubhala ingoma zethu lezi nge-notation form umculo wethu lo owembube sowubhale notation form wenze ukuthi uhlale ukhona umculo okhona ngenxa sizadlula thina emhlabeni but abantu bebekwazi ukuthi sicula ngani sakwenza ke lokhu for 3 years after that sarekoda enye i-album yethu esithathu khuluma nje once ngamafomati sinesinizi angafika 5. Njalo sizisingizi zethu ngokuya kwesikhathi so the one day ngona sikhulula ngeni lapho madoda ofuna ukwenza noba yini ngena ofuna ukuzimela eceleni but ephinde ubuye ekhaya kwesingizi ngoba kwenze solo project uzenze solo project so singamajaha ezingizi senza ama-project athende mina nje uBlessings Ngqo ngenza i-project yami oqala as uBlessings Ngqo and Band arekoda idlalade lami okuthiwa Mbube and Gospel elakhitshwa i-record company iJune and then after that ngathi former a group othiwa yi-Black Messengers Afroband leyo ngifome 2014 lapho eVienna. Yes, so yiyo nje engiqhubeka ngayo at the moment sesithoke kakhulu ngayo ngale project. So namathesti ayi-7 from 5 different countries so like from South Africa, Zimbabwe, Congo, Burkina Faso and Madagascar. Sizama ukuthi sihlanze amasiko athiniyo e-Africa, amasiko e-South Africa, amasiko eCongo, amasiko eBurkina Faso, amasiko eMadagascar. So kunjalo nje abantu bakwemukela kakhulu ukuba kuthanda kakhulu umculo lo ngoba into esiyenza thina into like esingathi ngesilungu original like ukuthi cha amasimente nje amapura amasimente nje amakalabash aweBurkina Faso.
Yisalethulela ke ihlandla lesibili sengxoxo esiyenze lo mculi uBlessing Ngqo kusasa. Singakuhlunga nokuthi sikhangele udaba kade lukhokhela. Abantu abehluleka ukubhadala amadola eMelika sebexotshwa ezindlini eVictoria Falls. Uzulukhuthazwa ukuthi alondoloze amaxhaphozi kwele Zimbabwe.
sithuqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olivalelisayo ngugibs Dube.